abezeTNRC bathi bengavumelani lokusetshenziswa kwendlela zokutshengisela ngoba kuphetha sekulodlakela bekhankasela ukubuzulu abosebenzisa indlela ezikusisekelo sombuso ukukhetha inkokheli ngendlela yokhetho. Emkhosini wokuliphawula okusemthethweni leli bandla owenzelwe eMedia Center, umkhokheli walo umnumzana Knox Gwenzichivero Muthi Musakwa oyisizalwane seMondoro utshele intatheli izindaba ukuba bona bayavumelana ukuba uhulumende weZANU-PF okhona engasuswa kuphela esikhundleni ngokhetho kulandelwa isekelo sombuso ezinye lezi zingasebenzi. Omunye walamalunga umnumzana Patrick Sigauke uthi ufuna uZulu azwisise ukuba ibandla lakhe lehluke kakhulu kwamanye aphikisayo, kungakho kumele alisekele ngoba lizoletha inguquko eswelakalayo.
Iparty leyo ngibone i-right. Akula umuntu ozatshengiswa ukuthi wena phuma kawukwanisi kumbe uyenze kuparty leyo. Uyakwanisa kungena wena wedwa ngokuziyenzela. Kuyafuneka abantu bayahlupheka ngowafuneka iparty leyo. Kawufunekwa abantu oyaboda labana wayathi kuzani wakhona, MDC wakhona, kuzwarabula wakhona, konke amampati kumbe kuzapho wakhona. Kufuneka abantu ohluphikayo.
USigauke uthi yena labanye bakhe abesabi izehlakalo zokuhlukuluzwa loba ukubotshwa njengalokho okwenziwa kwabamanye amabandla aphikisayo loba uZulu ophakamisa umbono owehluke kowenkokheli ebusayo.
Thina asilandawa lokubopha, asiso violent, siyazihambela nje njengabanye abantu, kodwa siyakhulumela iqiniso ukuthi hayi iparty le ingcono lifanele lingene kuyo kumbe kuyekela. Asilandawa lakho amadlozi kumbe abadala yiwo azatshela ukuthi hayi le iparty le yayenza lifanele lijoin.
Inkokheli yeZNRC ithi uZulu sekhathele ngabamabandla akhona afana le-MDCT, oZANU-PF lamanye adlelezela abantu kungela okubonakalayo akwenzela uZulu. Abebandla leli bathi selilungele ukuncintisa kukhetho luka-2018 njalo khona bezangena kuZulu ukubeka inkokheli ezigabeni ezehlukeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.